ayalukuthula sikhuluma ukuthula babona amandla onke simemethekisa ukuthula
abasekeli bamabandla agoqeleleza no-PF Citizens Coalition for Change ZAPU Thokoza Republic Party MDCT kanye ne-United Zimbabwe Alliance baphatheke kulo mkhankaso obugoqwe inhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Christian Alliance bakhulume ngazwi linye abamela amabandla atheneyo besithi akumelanga kube lodlame ngesikhathi sokhetho umnumzana Thulani Moyo olelunga lebandla lezanu-PF uduzulu kumele akhumbule ukuthi ukhetho luzayo alunjengomdlalo wenqindi
asomncintisano wokulwa ngumncintisano wokukhetha abakhokheli abaqotho abale-development jihad phansi izikhali kasingalwini ngaso izikhali asisebenzeleni iminwe yethu ukuyavota ngokuthula singaxabani ubuntu bethu njengamajawunda mafirime ngibonise ubuntu bangikhona
umnumzana Dingelizwe Ndlovu obemele ibandla le-CCC layo uthi kubalulekile ukuthi uzulu avote ekhululekile kukhetho luzayo
wonke nomuntu azizwe ekhululekile kube nokuthula esigabeni sethu lowo lalowo akhethe umuntu ozamela kuhle kungabi nomunye okuzaba nobudlongudlongo kwabanye
umnumzana Edmond Xakaxwayo olilunga lebandla lemthokazi Republic Party uthi kube linyathelo elihle ukuhlanganisa amabandla ezombusazo athiyeneyo
abantu banobumbano lokho uze namathethi ngenhlangano yawo ake kubongwe bakithi nake singabanikazi bendawo si ayihlale phansi babomthe
umnumzana Canisius Gala oyebandla lezaphu uthi uzulu akumelanga aphatheke kudlame
lakathesi noma kwayiwe empini kasingaziqhenyini ngentwembi yokubulalana sesikubona sekungathi sesingama-liberators kudlula abanye ubulala umfoweni kumele ukuthi kudlule leso sikhathi kulandele isikhathi sokwakha ilizwe asakheni ilizwe sakheni ilizwe sibambene so ngolimi lwami ngithi asibeni nokuthula
umnumzana Nixon Gama osakhulayo okubandla le-MDCT ukhuthaze osowabo ukuthi bengavumi ukuphatheka kudlame
ukuthula kumele bakubonele kithi izimbabwe yonke ukuthi thina asibi noba sithiyeni siyenzela ukuthi sibe nobeyimathebelela nsawo eze home akula sokumelana ngomnye omunye ngenxa sisipha sakhe sithiyeni kumele sihambane sonke njengabantu bemathebelele ngesiyakala izimbabwe
umfundisi uNkosikhona Dube wayebandla lezekholo lesikristu ele-Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe uthi uzulu akumelanga axabane ngenxa yembono ethiyeneyo
siya kube nokuthula esigabeni sakithi kungabi khona obona omunye olombono othiyene lowakhe njengesitha kodwa umbone njengomfo wenu yenze konke ngokuthula sikhankase ngokuthula sivote ngokuthula
umqondisi weZimbabwe Christian Alliance esiqinini seGwanda unkosikazi Phathiswe Dube uthi bathethe lelinyathelo ukuze bavikele ukuqhamuka kodlame lwezombusazwe oluvame ukuba khona ngalesi sikhathi
nxa sekulokulimala sekulokufa kwabantu i-development kayisekho njalo lalokhu esabe sikuvotela kuyabe kungasasisizi ngoba i-violence kwesinye isikhathi kufa ama-breadwinners abantwana basale sebezintandane sekusiba le problem futhi elizweni ukuthi kunakekelwe lezo zintandane yikho kusenze kakhulu njengechurchi saphakamisa lo mkhankaso wendaba zokuthula
lanxa kungakaqhamuki udlame lwezombusazwe esiqinini seGwanda amanye amabandla aphikisayo akhala ngokuthi abasekeli babo emaphandleni bayethuselwa ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.